indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7. NgoLwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Athi nalapha akukafiki, akukafiki kithi lapha, asiwazi kumbe kwezinye izindawo thina asikazi, asinikwanga, akulalutho esikutholayo, indlala kuphela kumbe kuze kube nini lapha, inkukhu iyadura.
Abe MDC basola abe ZANU PF ngempiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga MDC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane lobonakalo oyenziwe izulu lika Idai. Ayikakhulu sekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indizamshina ye-helicopter ithunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho le-cyclone Idai eManicaland. Abomanyano emathebeleleni collective abasanda ukuhlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla zeZANU PF zincitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho Cyclone Idai eManicaland. Lanxa iZANU PF ikulandula lokho, abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu beManicaland ngokudla kanye lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumba nje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. UMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Amini indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplasiwe, kodwa ngabona izulu laenza ngani selingena phakathi leyivela phandle leyingena lapha esitimeni. Lakathesi kumanzi endlini phakathi akukawomi, kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lezi ngani lifuna ukuna futhi so siwaridi vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithe lana futhi.
Manje siyanikwa ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ingani ziyadawuka lokuyani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kuswe kunamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 akunzima lapha silendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani, and kunzima njengami ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana, so izinto zakhona vele zinzima.
Utsho ukuthi kalikutholi yini ukudla okwamahhala lokokuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Thina lapha akukafiki, akukafiki kithi lapha, asiwazi kumbe kwezinye izindawo thina asikani, asinikwanga, akulalutho esikutholayo, indlala kuphela kumbe kuze kube nini lapha, inkukhu iyadura. ukuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuse $20 start.
Lo ngoko uMadube isakhamuzi seChisumba nje eManicaland untungamela inkomo oxoxa njalo lomqondiso wenhlanganiso ephathisa uZulu Wichimani Mani Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziwa wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo.
Okakathethi sesithole okuningi sasiyenza i-repacking izinto lezi ngema-categories azo zabomama, zabobaba, ukudla, ama-utensils, siwafaka nje ngama-categories abo. So okwakathethi sesimeleli i-truck iyabuya in the next 30 minutes ukuthi lode sihambise eMtare.
Nxa lihambisa eMutare khonale yini eliyafika libanika abantu loloncedo njengeMethodist Development and Relief Agency yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso?
Hayi, sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathesi ama-big trucks asiphi eChimanimani kodwa esikwenziyo thina njenge-Methodist Church ukuthi lokunye okungena ku-30-ton truck then le ama-hampers izawathwala ngezimota zethu ama-small trucks ukuthi ziyeni kwabantu eChimanimani. Le inye i-truck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge.
Abanye abantu bayakhala khonale eChipinge la seChimanimani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezanu PF kuphela. Wena njengomuntu oke wafika eChimanimani kuyini okubonileyo?
Angizange ngibone into enjalo. Kungabe kuyenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla. Iproblem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula, ukudla kuyahlupha. Kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi. So ukuthi ngikomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu, hayi lokho angikwazi.
eChimanimani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho. Ubona bayakuthola yini ukudla?
Okunye kuyafika, okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time. Akula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimanimani.
Lo ngumnumzana Clever Thabaziba umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency. Kusenjalo i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Program yona eqale ukuthwala ukudla ikusa eMutare izolo iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimanimani. Iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntathela izindaba yethu uGibson Pepe.
Embikweni othunyelwe intathela izindaba abe-EU bathi lindizamtshina eqala umsebenzi wayo namhlanje eMtare izancedisa ekuthwaleni uncedo lokudla, impahla, imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimanimani leChipinge. Izaphathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela. Umeli we-EU eZimbabwe umnumzana Timo Olokoneni ugcizelele ukuthi lindizamtshina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani. Unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathiseka ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathinteke ngalingozi wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabe-EU.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu le nhlanganiso eziningi ukuthi balwisane lomonakalo oyenziwe ngozi izulu lika-Idai. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamtshina leyi izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla, amanzi, imithi lezinye nje into ezidinga.
Umphathi ntambo wezamasekitali namabhizimusi umnumzana Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluveze ngabe-EU.
Silusizi ngokwenzakale eChimanimani, Manicaland, Maswingo le-Midrand, ingozi esiveleleyo. sisa phakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo imphefumulo yabantu. Sike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale abakhanye labo betshengisela ukuthi abakuloyisa yikuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Loba nje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai sokuphuma imbiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abephephandaba leNews Day bathi amalunga edayela ephalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. UNkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Yedanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa isizo lolu kulimpi zabo zombusazi kabambe lokhu abakwenzayo ngoba akulunganga njalo kakulamuntu phakathi kulihlazo elingenza abanye abafundi ngathisa ukusinceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga isakhamuzi sedziba laseKwaHarare unakwa usole kakhulu osokusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Ngikho singasoze siphumelele yabona njengelizwe njalo phambilini sizaba nenkinga. Abanye abantu bazazithatha njengabantu abangathembekanga yabona. Kuyanyanyisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sibongaziqala nabaqalayo izani yona ebelokhu iyidla ukudla njalo ilokhu isenza amakampeyini ngakho. It's not fair. Sebehlulekile ukuthi balungise izinto elizweni ngokuthi baprepare usayikuloni saka sebesebenza amagcinga wona la ukuthi angabuzivekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Smarlton Dlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuhamba amanga ukufaka imbiko engayilona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Kusinceda ngani ukugijimisa amandla ngendawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisa ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi umuntu uvela kuyiphi iphathi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni seManicaland ezigoqela iChimanimanthi phinge lezinye sebesedlula amakhulu amabili njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokhu bengakabonakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguKipson Pepe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imota ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eya kulezo ndawo eyachabalalayo kwathi lamabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, Umoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthola ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilithani lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million eliphe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele uvize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo lidinge uncedo. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seMDC umnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uChimisa athule ukukhulumisana neenkokheli zamanye amazwe ukwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe lemicabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kulokungaqondisisi kuhle kwezinye iinkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-SADC ngibone ngani nxa kuvuma uzavakathela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiyeka ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphelisa okungakanani.
Uhambo lukaChimisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Ve kungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Udibona ukho nalo ukuthi enye yenkathazo esilayo ngeyokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalilawo amandla okuthi abantu basizakale. Ngakho kungaqakatheka ukuthi uPresident Chimisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabriji lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chimisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbonekani khonokho kwanceda kakhulu. Sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungise uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli wabandla le-MDC umnumzana Nelson Chimisa sixoxelaye ekwelebhilithane.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginquma igobe umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha uhlelo T-Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngokwenzakala endaweni esibhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai esabelweni iseManicaland. Okwamanje uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika ikhulu lachumi ayisikhombisa lambili 172, kwangcwatshwa abafika phose ikhulu 99, njalo kulabantu abedlula amakhulu amathathu 300 abangabonakaliyo. Lithini ngalokho? Uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lomonakalo odalwe lizulu lelo? Hayi, izulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngembiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ikhuthaza ukusetshenziswa kwempopho ngabantu makhaza eNational Rifle Association emzameni yokulwisa ukuthi ayekethise imithetho yelizwe lakhe ephathelane lempopho. Ele Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe osokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala lokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMatabeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomomo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seyinye yalezinhlanganiso iBulawayo Progressive Residents Association uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuningi-ningi njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uza kulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesi bonkulu ukubona abantu abavendazi baze bangene esitaladeni asithi bayafisa kungenxa yokuthi umnotho amakhampani avaliwe. Kodwa lakhona la bavenda khona bala ndawo zakhona zokusebenzisa bathuya bebotshwa. Abantu bathi ukuthi hayi ibili nzima kodwa-ke upresident laye ukhulumile ekhemisa kuthembisana. Kodwa thina sathina ukuthi hhayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinokuhla abantu bakhuluma ngamanager, amalungelo abantu, abantu bakhuluma ngembali, indaba eyigugura kakuntu ayilungisiswanga. Bakhuluma enzenzekwenzo ezisikhathi abantu ezona ezo zingalungisiswanga, thina singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngama-investors. So ngokunjalo kufanele enzo zilungisiswe ukwenzela ukuthi abantu bathole singadinga i-confidence kuhulumende weZimbabwe, esesiba le-confidence ne-economy yeZimbabwe. Engxenye kungaba njalo sesizalungisa izinto. So-ke yile nhlupho zonke zikhona lezi njalo abantu baqasha ukuthi indaba le bond note yehlubayo i-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever abantu bathi le into vela isebenza ayisho ikhutho khompithini eceleni sesebenze kumbe i-US dollar kumbe i-rand kuzenze ukuthi i-economy yethu ivuke abantu babhathise ngoba kathesi singananzelela kuqedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko?
Umhlangano lwami uyenziwe ngabomu ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo wemandebele lezi nto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifike kuye upresident kathesi besesikhuluma laye ngabo simbizeni samtshela ukuthi abuye azosizwela ukuthi abantu emathebeni bahlukuluzwa kuyini. Sesifika abantu esesikhali ukuthi uzenzani ngoba ephendula ethenale okungakunanzelela uzazama ukuthi kulunge. So sokulula ukuthi nakungalungiswanga sesimbiza futhi okwesibili sesimbuza athi bo saba lo mhlangano othile wasithembisa kodwa akuyenzi lutho. Ubona ngakwenza njalo silungele ukuthi uhulumende inike ukuthi ayipreshe ukuthi ngalesi into zethu iyakhulu ngaphola umkhono emandebeleni yabo into ezihlupha khona.
Kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini?
Kuhlupha esilalo kathesi lapha koBulawayo akukatshintshi lutho. Loko silo hlupho lemali, loko silo hlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile, loko silo hlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethoko egalithoka asiyaqanda yaphezulu. Xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy leyi entsha le esithe yona i-US dollar le-bond akulingani ende kuyiqiniso lokho. Ungananzela intengo ezitolo bose ziyakhwela iviki neziki. Ungagala kathe simkubi 10 kg bosuyithenga nge-$10 kukanti kuqala yayikuma-4-5. Ungakhangela osiba bakhwele songama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9. So-ke umumo unzima lapha eZimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekela labantu abalala bengadlali ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho. Labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhwezi. So zinhlupho abantu abahlangana laseZimbabwe kathesi and uhulumende katshengisa ukuthi into lezo okwenza nokuzadresa.
Siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo.
Abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha impahla zabo bayadonetha kulabo abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo. Kodwa okuliqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu beZimbabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa babona emfanele ukuthi khaye ngathi ihluphakana lwehlele abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyela ukubanceda ngokuncana bala uhulumende ngayekhuluma ngomlomo wasezenelisa phela zingakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayisayitiyoni leyo ukuthi izabakhona. Kodwa sesiseqinisweni akulani ngaphandle kokuthi akhuluma akulani into ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngalo abaseimpilo yabo esengozini ngawabahle ngawafaweni. So-ke abantu asithi ngokunceda abahlezi ukuhle hhayi kodwa abantu beZimbabwe uzwelana nje ukuthi labantu ngathi belosipho lwedlulo lwami mane asincede khona pha.
Kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye koBulawayo amanye vele avalwa kudala. Kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangaphi?
Ngananzela amakampani avalwa zonke insuku amanye angavaliyo ayastayela down ngendlela ayaretrench abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulumekaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlani yokukhulumisana leyona kuthiwa i-tripartite negotiating forum ukuthi kube khona izisebenzi i-labour kube khona iMgodi kube khona uhulumende. Ukufunza kuyani plus ngibona lungenziwana kodwa ungazukhala lapho to now akula nto ezidakalayo. Uhulumente uzikhulele ubona kube labo president begada besiyale lali besisemsithi hhayi ngithola imali eningi khona le ngomlomo kodwa ukuyanga siyayibona. So-ke luhlupho esilayo lokuthi sibili kwabulawayo hhayi izinto azinhlanga. Umuma sibili movi abantu bazama ukuzincedela kwena abavendi abathatha lapha lalapha baqhubeka beboshwa bethathela impahla zabo. So abantu bezimbabwe sebakhathazekile ukuthi abasela baba abasela mama. Kuyakukhanya ukuthi sokungumusande kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekumanyano weMatabeleland Collective sixoxelaye eseGweru. Kusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kwele Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe kakhulu abatshayela izimota ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke. Ukuxokozela lokho okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjengeSydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abagcine besiyacatsha enkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka, ingqamo lezinye izikhali. Omunye walabo ababone ukuxokozela lokho ngumnumzana Teddy Nyoni oxoxe loGibbs Dube weStudio 7.
Ngibalashaya abantu bamatraka lezithu ezisebenzayo. Kube yindawo nje ukuthi kusibe kwathi ize wavuka umoya wakhona like kubo with back le. So ube wavuka futhi umoya wakhona lo ngani kuyakwashukunyezwana. But for now ngizwa nje umuntu engikhuluma naye esithi kuya umoya wakhona ukafika ukarine kucabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavela okunye. So nje abantu ngasiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni esethu.
Sizokuthi abanye abantu sebecajile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza. Kuhamba njani?
Abanye abantu nje baqashile ngoba ikakhulu ukuthi abaqasha kakhulu yilabo abangakhoni ukukhuluma nje isiNdebele ngoba babe singasezwani. So yibo abantu abatagetwa first ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu. Babe sebekhuluma isiNdebele. Athi wonke umuntu nje unjani uya-attack. Athi awaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babesiyefile lapho bakhona.
Sizawuthiwa bebelanda ke laba abatshayela izimota ibe kuhamba njani khonapho?
Bekulanda nje abamatraki laba besithi bayasidadela imisebenzi ababuyele emazweni abo bekuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siyephi fanele baye kuphi wona bamalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abama-truck yikade betageta kuvimbe ku-freeway into lapho kuqale khona into yakhona leyo.
Bebesenzani manje? Bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bekungani kwenziwa?
Bebengani bayabhikitha abangani bayavimba yabona like i-protest yinto yade isenzakala le but angisoko nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye indawo nje abantu basacashile abanye nje akukafiki ngoba into eyisasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathi ithulakile kuke kwathi nje kwenye indawo bazama ukuvimbavimba kwahamba njani athi nezokuthiwa namhlanje futhi sebengani sebeqalile kwezinye indawo inyana la bebelande besatshela abantu izinto zabo.
Lowo ngumnumzana Teddy Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseThekwini kwele South Africa. Singakagqibiwe uhlelo lwethu lwanamhlanje esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngempiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.